Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe lelithuba ngibonge uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalithona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-28 Nkwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Mbone ngani kuzoba nzima ukuthi uhulumende weZimbabwe ayithwele leyo mali ngenxa yegama likahulumende ngendlela nje uhulumende weZimbabwe wabonakala ngakhona emhlabeni.
Uhulumende ubika ngokuqonga kwenani labantu abahlaselwe indlala elizweni.
Abanye bakhangeleke ukuthi i-ANC ingatholi kakhulu amavoti igcine kubo 40% kube sokusiba i-coalition government. Akwabaningi ngisukela odabeni lokuthola izincwadi zokuhlala lapha eNingizimu Afrika.
Ukuvota kwalabo abancediswayo okuqale izolo kuqhubekele phambili lamhla kwele South Africa phambilini kokhetho lwakusasa lapho okuzavota wonke umuntu. Iningi labazali ngalezi nsuku likhala ngokuthi abantwana balamhlanje asebekhulile abasela nhliziyo yozwelo lokunakekela abazali njengensuku zayizolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende ubika ngokuqonga kwenani labantu abahlaselwe indlala elizweni lisuka kuzigidi phose eziyisithiyagalombili 7.7 million lisiya kuzigidi eziyisithiyagalolunye 9 million okuveza sobala ukuthi isimo sendlala siqhubeka sisiba sibi ngamandla elizweni. Ukuze abantu bonke laba badingelwe ukudla, uhulumende uthi kudingakala imali edlula amabhiliyoni eMelika amathathu US 3 billion dollars. Izolo uhulumende bambisane lomanyano United Nations bethule isicelo semali efika ku 429.3 million dollars yokudingela abantu abedlula izigidi ezintathu ukudla ngesiphangiphangi i 3.1 million ababhekane lendlala emangalisayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo weStudio 7 uxoxa lohlaziya izombusazwe njalo eyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko uDr. Mthulisi Mathuthu.
Eqinisweni ukuthi indlala ikhona ekhaya ibhahile, angikhula lokuthi ikhona nje indawo yaseZimbabwe engelayo le nkinga engabhekana ngalolu hlupho. Wonke umuntu nje uyayibona izulu alinanga kahle. Abantu bonke bayakhala. Bawungabhekisela lezi nhlanganiso esingathi zona zingaphandle kwahulumeni ezizimele zizodwa ezibizwa kuthiwa ngama-NGOs. Lazo ziyatsho ukuthi kulobunzima obukhulu ekhaya. Lezi zakhamizi zonke ziyala. Uhulumeni weZimbabwe uqondile ukuthi athi yena ucela uncedo, kodwa mbone ngani kuzoba nzima ukuthi uhulumeni weZimbabwe ayithwele leyo mali. Kuzoba nzima kakhulu ngenxa yegama likahulumende ngendlela nje uhulumende weZimbabwe wabonakala ngakhona emhlabeni. Kuzoba nzima ukuthi ayithole leyo mali.
Amanye amazwe abhekane lendlala afana lapho Zambia, oMozambique labo Malawi ilawo asecele uncedo, kodwa imali ayidingayo iphansi kakhulu kulale edingwa yiZimbabwe. Kungani eZimbabwe iphezulu kangaka?
Yebo sibili, amazwe wonke lawa nje lawa ngapha eMzansi waseAfrika esikubiza nje sithi Southern Africa wonke akhala nje ngendlala. Izula linanga kahle kuye nale nje umhlubulo womhlaba, izula zange lani kahle. Njalo ke njengoba sitsho nje sitsho la ukuthi amanye amazwe la njengabo Zambia adinga uncedo la ukuthi imali abayidingayo ayifani lale edingwa yiZimbabwe. Kwenzakala nje ukuthi angithi la amanye amazwe wona lale nto esithi image emhlabeni ukuthi leli lizwe libonakala kanjani. IZambia na ungwayo ingabe ilazo inhlelo zayo evele ezihamba kahle ezokuthi uhulumeni abantu bagama lapha lalapha isikhathi sonke nje. Yikho nje imali engani yafunakali ingabe incane. Kodwa ekhaya ngapha eZimbabwe ziningi into ezenzakalayo kule mbali yokuthi izimali eziningi ezingezabantu azifike ebantwini njalo akuqondakali lokuthi kathi isebenze njani le mali ekhona lokuthi inhlelo ezabantu kumele ziqhutshwe kahle ukuthi abantu babe yibo abatholayo lokho okuswelakayo kusuka kube nzima. Ngakho ke akumangalisi ukuthi sokuzafunakala imali eningi ngoba le mali efunakalayo akwaziwa lokuthi izosebenza kanjani. Yinto nje esiyijayelele ekhaya eZimbabwe ukuthi abantu bayathenjiswa mabatshela ukuthi ye kule mali engaka ezenze lokho kodwa ukuthi yenzeni leyo mali awungeke ukubambe kahle nje ukuthi nanku isebenze lapha lalapha yancedisa ubani lobani.
Lo ke ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ohlaziya izombusazwe njalo eyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwelebhilitane. Ukuvota kwalabo abancediswayo okuqalise izolo kuqhubekele lamuhla eSouth Africa phambilini kokhetho lwakusasa lapho okuzavota khona wonke umuntu. Abahlola ukuqutshwa kokhetho abavela kumanye amazwe agoqela eZimbabwe labenhlanganiso ezizimeleyo babikwa sebefikile kwele South Africa njalo sebelindele ukuqhuba umsebenzi wabo kusasa. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi amabandla akhokhelayo kulolu khetho abalisa ele African National Congress ANC, iDemocratic Alliance DA, le EFF, lelisanda kubunjwa ele umkhonto wesizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Namhla lilanga lesibili lapho abantu abazabe bencedisa ekhethweni, abantu abadala ababulayo abalethuba lokuthi bavote bayahanjelwa ezindlini labo abanganelisiyo, abanye bayahanjelwa ezibhedlela ukuthi bavote lokho okuthiwa ngesiNgisi ngama-special votes. Sibona kuyinto enhle kakhulu ukwenzela ukuthi wonke umuntu olesifiso sokuthi avote engavalelwa ngaphandle. Kanti-ke kusasa-ke lilanga elikhulu labo wonke lapho-ke ozovota khona. Kodwa kubonayo sibona kuyaphikiswana kakhulu, siyakwazi ukuthi ikwazi uNatal province ibivele kuhlala kusiba ngujikibhanqa phakathi kwe-ANC le-IFP. Siyakhumbula sisiya eminyakeni eminingi edlulileyo lapho kwakusiba khona lo dlame okuthiwa i-black on black violence, kukhona okungani kuyaxobozela KwaZulu-Natal. Asazi zizozalwa nkomoni ngokungena kwebandla elitsha elikhokhelwa ngulo wayengumongameli welizwe lase-South Africa ubaba uJacob Zuma iphatha konto wesizwe ekhanya okuthiwa ngama-opinion polls ehamba phambili e-KZN province esingakwazi ukuthi abantu bevotile sokuzoba njani. Lokho sokwenze ukuthi kungani kuyaphithizela e-KZN abayo le iparty MK party besithi babona ngani ukhetho KwaZulu-Natal luzorikwa. Kanti-ke futhi kukhanya kuyagijinyiswana futhi ngapha e-province se-Gauteng ethatha amadolobho amakhulu, idolobho leGoli ledolobho le-Pretoria. Yikho lapho kukhanya ngani kuyaxokozela khona kodwa kwamanye amaprovince loba ngani kuyaxokozela kodwa hayi kukhanya abantu bazovota kuhle kakhulu kusasa.
Sesikhangela bona abeZimbabwe abakhona ngapho kwele South Africa bona bafisa ukuthi ngabe impumela yokhetho le injani.
Abantu beZimbabwe bayehlukene, kulabanye abafisa ukuthi bandla le-African National Congress linqobe ekhethweni lolu, kulalabo abafisa ukuthi i-MK party kube yiyo ephathayo e-South Africa, bakhona futhi abanye abafisa ukuthi i-economic Freedom Fighters kube yiyo ephathayo e-South Africa. Abanye babona ukuthi phakathi kwalawo maqembu ngaphandle kwele-ANC kalikho elingawina lodwa, yikho abanye bakhangelele ukuthi i-ANC ingatholi kakhulu amavoti igcine kubo 40%, kube sokusiba i-coalition government. Izifiso lezi akwabaningi zisukela odabeni lokuthola izincwadi zokuhlala lapha eNingizimu Afrika, babona ngani uhulumeni we-ANC ukwenza kube nzima ukuthi bahlale lapha South Africa. Afrika. Yikho ke kalandele futhi lawa mabandla angathanda abantu bokuza amabandla afana labo Action South Africa laba bo Makenzi sake sambona ngoJanuary esiya kuma laphana kuLimpopo River. Sibacabanga ukuthi ibandla le MK Party ibandla le EFF enqa bengayenzi coalition government babona ngani bengasizakala ngendaba zemaphepheni. Kodwa ke baningi futhi njoba ngishilo ukuthi nabafisa ukuthi African National Congress iqhubeke ibuze South Africa.
Lo ke ngumnomzana Ngqabutho Nicholas Mabena umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje usomlomo wedalela eParliamente umnomzana Jacob Mudenda uthi wonke amalunga awebandla leCCC akhethwa ngumnumzana Jameson Timba okhokhela elinye icele leCCC ukuba ngamalunga amakomiti atshiyeneyo kumele bechiye izikhundla zonke ngoba akukho emthethweni okwenziwe nguTimba. Osekela uTimba usekela umnumzana Nelson Chamisa. Umdenda wethu lesinqumo lesi lamuhla. UThimba njengoba ekhokhela elinye icele lo mnumzana usikhwica mfundo Welshman Ncube laye ukhokhela elinye icele eliseka umnumzana Sengezo Chabangu imizamo yokuthinta laba abantu yehlule. Iningi labazali ngalezi nsuku likhala ngokuthi abantwana balamuhla asebekhulile abasela nhliziyo yokuzwela lokunakekela abazali njengensuku zayizolo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abazali bakhonona ngokuthi loba zizimbi indaba kwelakithi ikakhulu ezomnotho kuningi okungenziwa ngabantwana ukuze batshengise abazali ukuthi ababakhohlwanga. Bathi bayazidlela bodwa abantu babo imali zabo bengelani lokuthi abazali badlani. Kodwa ontanga bathi ulukhuni umumo lanxa bezama ukuphathisa abazali izandla zisuka zibe zimfitshane kodwa bayazama ukugcina ababazalayo. Unkosikazi Madeline Ngwenya wasemzini wempophoma kobulawayo ngomunye wabazali abathi sebethethwe ngokomhlaba abantwana banamuhla yikho sebebeka ukunakekela abazali eceleni.
Thina sifuna imali yabo yonke, kodwa sithi khumbula lapho vela khona. Thina sibakhulisa akutsho ukuthi lathi sasingawomelwanga, kwakubheda ukuzwela, kodwa sabalahla yini. Ngithi ebantwaneni bethu bhekani emuva lingasikhohlwa ngoba lakho kuphumelela nxa lathi singathaba.
Umbono lo usekelwa ngosakhulayo ophanda ekwele South Africa, umnumzana Bheki Impilo Ncube.
Umumo wezomnotho siyawubona, kodwa iqiniso yokuthi kulezi nsuku sesizinika indleko ezinye ezingafanelanga. So kulezinto esakhula singelazo kodwa sesibona ngani zinecessary kathesi. Kanti ke ngabe sithatha imali leyana sizama ukuncedisa abadala loba kunzima nje. Hayi mbona ngathi abadala bengaba yethu kakhulu.
Kodwa omunye njalo osakhulayo eyinkokheli yabatsha emsontweni yeMethodist Church in Zimbabwe kobulawayo umqoqi Ncube uthi ngesinye isikhathi bakhona abazali abafuna igwayi lephepha lomlilo ebantwaneni babo.
Umnotho welizwe ungamanga kuhle kunjalo. Abazali at times bacine bekhangelele okukhulu kakhulu ngoba abanye basefila as if bafuna ukubhadalwa. Bebhadala ukuthi ngakugcina ngakukhulisa, I sacrifice this and this and that. Bephinde bekhohle phela ukuthi isikhathi esesiphila kiso umnotho esikuwo awumanga kahle.
Loba bekhala ngokuthi abala misebenzi ebambekayo ontanga, uhulumende utshone esithi amathuba okuzithuthukisa akhona ebethesa icala lokungawasebenzisi ngokugcweleyo. Kodwa kulabo abazuza imali engcono, labo bayalibala ukunakekela abazali babo ngoba kulezi nsuku kuningi abahlangana lakho okuqeda imali yabo okubalisa ukuya endaweni zokuzilibazisa, ukuthenga amagagasi okuya ebulenjini bokuxhumana kanye lokuzidlela imali lalabo abathandana labo. Osakhulayo waseHarare uMajuri Mlambo uthi yena uyazama sibili ukunakekela unina.
Umzali wami, hayi angimkhohlwa. Ngiyometha sure sibili ukuthi ngimenzela something each and every time. Njengomthento ezincane njengabo sofa, abo TV, umenza nje feel special ngimbonga mbongo ukuthi ungikhulisile.
Omunye njalo umzali ocubungula indaba zabasakhulayo umnumzana Mithuseli Moyo uthi bakhona abantwana abangamazanga kubuye abalungileyo.
Yebo kabili bakhona abantwana abalibalayo ukukhangela abazali. Kuzoba khona abaye befisa besehlulwa ngumumo wenotho. Kodwa futhi kunanzelele abantu bahamba bekuwogoli beginywa igoli badiwuke. So ke sokusika ngayena umuntu ukuthi unjani ngebhile emvelaphi yakhe.
Umkhokheli wenhlanganiso esebenza labatsha eye iGugulethu Foundation laye engusakhulayo uGugulethu Dlodlo uthi bayawadinga amathuba ontanga ukuthi labo bethengele abazali okungancibilikisa izinhliziyo zabo ngokuthaba.
Masikhangela kathesi there are rising living costs, yikho kwenza ukuthi kube nzima for younger generations to achieve the same level of financial stability eyayikhona ebazalini ngesikhathi besakhula.
Sikhuluma nje bakhona abasakhulayo asebekhulile abalokhu behlala labazali babo benakekelwa njengabantwana abancane bengayitholi imali yokuthengela obaba labo mama babo amajesi lamathenesi njengoba umqando usufikile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Esigabeni sezomnotho lamuhla silo somabhizimusi waseNyamendlovu esabelweni seMathebelele North umnumzana Jafet Mpofu ophila ngokulima amakhabishi lokunye ngesikhathi isimo somnotho welizwe singamanga kuhle. Umpofu uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Inkomeni sihlamile ukuthengisa ikakhulu mina ngathi ngihlamile ukuthengisa inkomo. But esiphila ngakho kwalokhu ukuthi ama-vegetable hayi kule demand enkulu kakhulu ngoba abantu abaningi abalimi ngokuswelakala kwamanzi.
Ye, nxa usithi-ke enkomeni lapha kungazani-ke intengo yangkhona iphansi akuqasisela abantu beze ukuthi kukhuluma ngani?
Into eyenzakalayo ukuthi ngenxa ye-drought ama-buyers malutshwana abantu ababophana nje bebeyisixasa abantu nje abahamba sebe-offer abantu imali ephansi. So kube sokusiba nzima ke ukuthi ngavele uyifama vele la ungasozi ungafuni ukuthathela inkomo zakho ngentengo ephansi usithi hayi ungangcono ngigcinele inkomo zakho kuze zokufika isikhathi lapho engizathengisa ngentengo eqondileyo.
Ye, nxa sokubuya lokho okulinywayo ke umi njani njalo singathi ulimani?
Okulinywayo kule demand kakhulu ngenxa yokuthi ama-farmers amaningi abalimi ekhaya la ngoba bafisa khona lokhu ukuthi umuntu ezuze nje i-crate nxa ufika edrobheni apha umuntu ethatha i-crate one ebeseyidlulisa ebantwini abaningi. Lokho kuthengisa i-crate e-1 kanti ke kulimeni hayi abantu abaningi ngabakwanisa ukulima kungani abantu kuyabadondisa angikwazi ukubadondiswayo kwini abantu bekhaya lapho kulima.
Ye, singathi wena ulimani vele khonapho-ke ucasise silujule size ukuthi
lima i-onion grower the cabbage grower ngilima izilimo ezimbili. Lokho kuyanceda kakhulu ezisebenzeni zami ngoba ziyabe sezijayela zona ezi zilimo azalisizo zilimo ezingihluphayo kakhulu ngemkhuhlane. So kathesi ngalesi sikhathi onion pants mfaka le cabbage.
Yes, ngathi kuyabisa yini inzuzo ekhanyayo kumbe lapho nje kuphongwenza?
Hayi, akwezuzi kanti nxa ikhabishi izathengiswa nge-$2 $1.50 i-hectare wena yabe kukoste almost $2,000 to $3,000 ukuthi uyifake.
Usithi kuyabe kuphuma
inzuzo? Hayi, kuyaphuma sibi ngoba indleko ziphansi ezokulima ekakhulu njengoba thinakathe sinina ngisebenzisa isola kakhulu. So ungazifakela amasola kanti sasisebenzisa izesa. So kakusiyonto esinganyani xaka kakhulu engayisola zimle kulimeni. Ngabe kuyenzakala yikho khonokho bekuhluphayo ama-basics ethu vele eZimbabwe abantu abaningi asikwanisi ukuthi sizilimele. Yikubona ngani i-inflation iyazitshaya ngenxa yokuthi izinto lezi kazifuni ukulima.
Yes, ngathi khonapho-ke nxa usenza konke khonokho nxa uzudinga okokuthi ulimise uyabe ukuthenga ngamadola emelika ukuthenga ngamazigi lento zinjani?
Okwakhathesi ngoba esihloko esisasebenzisa konke lama-US dollar. So abantu bayathenga nje usuthathane leyo zigi lawe ulokhu zakho. Ikakhulu mina ngathi abantu abaningi njela abathengayo kimi lapho ngabantu abanye abavele ihlolotsho abanye abavela vele bazithengela ngama-US dollar so la ngama-rands. So kungakanihluphi kangako.
Yes, ngathi ungaxwayisani abantu abafuna ukungena ebhizinisini enjengeyakho nale?
Ukulima yinto okumele ukuthi abantu bengine kiyo ngoba yiyo yodwa into engenza ukuthi kube nempumela phambili elizweni leli. Nxa kungalinywa kungala kudla okwaneleyo sonke isikhathi kuzahlala kusiba nzima kithi.
Lo ke ngusomabhizimusi umnumzana Jafet Mpofu obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 esenyamandlovu esabelweni seMatabeleland North. Kwiziphathelane lele Melika, abancintisa kukhetho lokudinga umongameli wele Melika, umongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump, badinga amavoti abensundu. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe udaba elilethulelwa yimi uChris Gande oluveza ukuba ababili laba badinga njani usekelo lwabensundu. Umnumzana Donald Trump utshele abavoti esigabeni seNew York ukuthi wonke umuntu uza kuba kusimo esingcono nxa engavotelwa.
It doesn't matter whether you're black or brown or white or whatever the hell color.
Akukhathalekile ukuthi ungomsundu, ulithanga, umhlophe, ngitsho lawuphi umbala, singabe Melika sonke njalo sizadonsa sindawonye.
Umongameli Joe Biden utshele abalwela ilungelo labensundu esigabeni seMichigan ukuthi yonke imihlobo ilomeli kudale lakhe labaphathintambo iCabinet.
We have more African Americans, we have more women, we have more minorities in our administration.
Silabensundu, silabo mama, silabe mihlobo yabalutshwana kulabo hulumende wonke kumbali yelizwe lethu. Yikho sisenza kuhle kanje.
UTrump loBiden badinga usekelo lwabensundu kuzigaba ezingaletha umehluko kumpumela yokhetho. Ucwaningo lwenhlanganiso yePew Research luveza ukuba okumqoka kubavoti abensundu ngalomnyaka yikuzithuthukisa kwezemfundo lomnotho welizwe. UTrump uthi uzafeza konke kokubili.
We're going to bring success back to our schools. We're going to bring prosperity.
Sizaletha impumelelo ezikolo. Sizaletha inotho kuzo zonke indawo eselizweni lethu leli elilesizotha.
Umkhankaso kaBiden uhuga abavoti abensundu ngomlayezo olandelayo owethulwa ngumkhankaso kaTrump.
Of course I hate these people.
Mpela ngiyabazonda abensundu.
He was sued for refusing to rent his apartments to black families.
Ubuzonda abensundu okwenziwa nguTrump akusiyo nto entsha. Wasiwa emthethwandaba ngokwalela abensundu ukuthi bahlale ezakhiweni zakhe.
UBiden uthi uTrump ulocuku njalo ukumvotela kuzalimaza abensundu.
Trump isn't running to lead America. He's running for revenge. But revenge is no way to lead a country.
UTrump kancintisi ukukhokhela ele Melika. Uncintisa ukuthi aphindisele. Akusiyo ndlela yokubusa le. Awungeke wakha isizwe ngokuphindisela. Yikho ngincintisa ukuze ngikhokhele ilizwe lingene kuphela kusasa.
Ukungena kwabukuza elizweni yiyo indikimba yomkhankaso kaTrump awethulele abensundu labavela kwamanye amazwe esigabeni seSouth Bronx.
African Americans are getting slaughtered. Hispanic Americans are getting slaughtered. And these millions and millions of people that are coming into our country.
Abensundu bayabulawa. Abahlobo lwesi-Hispanic bayabulawa. Ukuthi izigidi lezigidi ziyangena elizweni lethu okufaka abensundu labahlobo lwesi-Hispanic engozini yokuswela imisebenzi, izindlu lokunye okunenginengi.
UBiden utshele abensundu ukuthi udinga usekelo lwabo ukuze anqobe uTrump.
You're the reason Donald Trump is the defeated former president. And you're the reason.
Yini elabangela ukuthi uDonald Trump anqotshwe? Yini elizakwenza ukuthi anqotshwe njalo?
Kuminyaka emine edluleyo, abensundu bakhetha uBiden kulo Trump ngesilinganiso esingokungamachumi ayithoba munwe munye lambili ekhulwini 92%. Ngenyanga edluleyo, ucwaningo lwePew Research lutshengise leli nani selehlile laya kumachumi ayisikhombisa lasikhombisa ekhulwini 77%, kwabensundu abangavotela uBiden kulaba isilinganiso esilichumi lasithoba minwembili ekhulwini 18% abangavotela uTrump. Lolo ke ludaba oluqoqwe yintatheli zendaba ye-VOA uScott Stearns lalethulelwa yimi uChris Gande. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Igenocide, masikhuluma ngegenocide, ivele ihlale the problem. Studio 7. Ma kuke kwafa umuntu noma wafa ngesikhathi sempi, abantu labana bangatholi counseling, igenocide izahlala, iyahlala kuyigenocide ngoba lwana umuntu uyabe ngalaqiniso ukuthi ati vele umzali wami wabulawelana. Kule ndawo lapha engithola khona ukuthi abanye abantu abafuni ukuthi bebuyele bebezinduna ngoba babulawela abazali ngesikhathi sempi. Then we didn't do any counseling. Into eyenziwa izanu yikuthi kuwe kuloko busy besilwa la abantu bezapho, abantu bezapho ukuthi bayi-opposite kuphela. Then maze siyakhuluma nge-genocide, i-genocide vele ayisoze yafa yaphela unless and until umuntu i-perpetrator itsho ukuthi hayi ngiyaxolisa. Vele ma ungaxolisanga noma ungaxolisa kodwa kuvele kungalasisombululo noma ungathola isinxaphezelo senezo akupheli, uyadlisa isinxaphezelo sokufa. Kuyaphela njani? Umuntu lo ozavuka yini? Akunamuntu ozavuka, iqiniso elipheleleyo ukuthi umbody is just delaying izinto ukuthi kuze kufike isikhathi sakuthi la efe achiye job umgaka wachiya kunjalo.
I-ANC lolo ngarithi buyele iyaqhubeka inaka izidingo zabantu bayo, ibanikeza izindlu zokuhlala, ibanikeza 350 imali ukuthi bathenge igosi abangasebenzisi. Ngapha barigile bangena laba bantu bezanu last year, kumanje bahleli abayandawara ukuthi abantu baphila njani, ukuthi kwenzakalana abakudingi. Okwabo yikukholektha imali ama-taxpayers ukuthi babekhuphula umthelo bethathe imali abesiya kudlala abantu babo, ifite abantu babo labangani babo besidla kodwa. Kumanje uteacher we-South Africa uyakhona ukuthatha imali yakhe ahlanganise ahambe ayeboleka le bank athenge imoto athenge lendlu, kodwa ngapha eZimbabwe uyehluleka duty athenge igcosa ngemali ayihola ayihola ngu-teacher lapha eZimbabwe. Kodwa kuthiwa kulo hulumeni into yabo abayifunayo kuphela ukuthi bona bethi ilizwe salilwela bangene badle bodwa embusweni lo abawubambe ngenkani. Kodwa hayi asazi, ngiyabonga uMasenga lako kulawa ephumula emadonkini.
Studio 7, injani mthokazi omuhle njani? Into ziyomelizeni la, ziyoma ziyoma sibila. Ngikwazi ukuthi uhulumende kati usiqhubela ngaphithi nabantu ngoba lokudla lokho sakuthenziswayo kakuthwelakali, kungakusaziyo ukuthi abantu bethini. Njengangapha etholotsho khona hayi kunzima, komile lapha kojimla lapha komile, lezi fuyo lonyaka ziyahamba. Angazi kumbe bayezwa yini isicelo sethu akithi Studio 7. Iqhubele umbiko ufikele phambili abewuze ukuthi siyakhala lapha etholotsho lapha elikhuluma laye Jeffrey Chuma ilapha ngochimini.
Ninjani badandele Studio 7, ninjani balaleli labathungameli bangikhona? Ngiyalibingelela ngezehlisa ake lisikhuzela abantu be-Equinity. Ayi benza abantu be-Equinity ayenzi, ayiyenzi ngisho isingazani lobuxoxo phakathi. Izimali ziphonga ukudliwa, into kawuzisise inethiwekhi kayikho, kuhamba njani na elisibuze ndinabe Studio 7.
Balibonani, ngiMblessed Mayo ngihlala esizinda Blawayo, ngidinga uncedo, ngigogekile ngile wheelchair yamagetsi, so ngifuna uncedo lwamabhatri kumbe imali ngithenge amabhatri akhona. Amabhatri akhona abiza i-600 euros, angikwanisi ukuwathenga. Umama sowadlula emhlabeni, ubaba wangichiya ngilemi sagqoka ihamba, so ngidinga uncedo lwemali naleyo ukuthi ngithenge amabhatri. Nalawo amabhatri akhona ayadula, ngihlala lo mna wami umfana losisi wami, so ngidinga uncedo lwamabhatri nalawo. Inamba 0787474461 kumbe ezilezinye ezikasisi wami kumbe 0718131582. So abafuna ukunceda bengancedisa kuzona lezi namba. Mina ngiphila ngokuthengisa but i-wheelchair yami isifile, ayisayenzi ukuhambisa ngayo.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Yizo inombolo elingazisebenzisa ukuthumela isicelo sokuthi silithumele inhlelo zethu nsuku zonke. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika